So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 13 Mpandula 2023 ngoChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade ebakhethile kuleli dale abangaqobanga kukhetho ngoba esedlulise inani elivunyelwa ngumthetho.
Akulabanye abavele bazondile abantu ngibase bathi kubhongo kokule kumele angakwenza kanje. Kulala abathi mhlawumbe kulesizathu phemshe umuntu lo usebenzisa enye indlela yokuthi uyakwazi ukuthi umuntu wasengafaka la ekanje isibanga.
Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela yokukhetha umeya umsekeli wakhe kunye labagcinisihlalo bamakomidi ekhansili.
Liyabakhethela abantu ukuthi kumele kube ngubani ongena kuleyo committee, bona bevote okwedlula amanye ama provinces bevotela iopposition.
Umeli weSunningdale edale lePhalamende njalo elilunga leCCC uNkosazana Maureen Kademaunga ukhangelelwe kumiswa enkantolo lamuhla labanye bakhe ababili ababotshwe labo izolo besethweswa icala lokuzama ukubulala.
Lokhe befuna ukuyethusela abantu after the election, kanti bona bathi banqoba ukukhankaseni sebebophela nabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade ebakhethile kuleli dale abanganqobanga kukhetho ngoba esedlulise inani elivunyelwa ngumthetho ukuthi akhethe abanganqobanga kukhetho ukuba ngabaphathi ntambo. Unkosikazi Nokuthula Matsikenyere obekhethwe ukuba ngumphathi ntambo wesigaba seManicaland usesusiwe esikhundleni lesi njalo kulembiko ethi umnumzana John Baradza obekhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe laye ubikwa elakho ukususwa esikhundleni. Umongameli uvunyelwa ngumthetho ukukhetha abaphathi ntambo abangangena kukhetho abangangenanga kukhetho abayisikhombisa, kodwa yena ubekhethe abayisithiyagalolunye 9. Umnangagwa wake wenza isifanayo ngomnyaka ka-2018 ekhetha abaningi kulalokhu okuvunyelwa ngumthetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Ngizazi omthule Ncube labo Monica labo Chris Mthangwa labanye abaningi omombeshora. Kodwa abasha engimaziyo ngulo ntombazana okuthiwa ngutate Namaketela owaye edlali indaba zedrama. Abantu abakamnangagwa kuyisimanga, kodwa-ke kufuze ukuthi sicabangisise lakho ukuthi kuvele kuhlele kuhlupha emisebenzini ezinye uma kuthe kwabuya isihlobo sikamaneja abaningi kuyabethusa ngaphongifakwa nje kungazange kuhanjwe ihambo ezithize ukuze kubonakale ukuthi empeleni lowo muntu nguye okumele awuthole lowo msebenzi. Kukhona okuthiwa uma kusenziwa ama-interviews ukuthiwe lo oyazi lo oza interviewa kumele azikhuphe kumsebenzi wokuinterviewa okuthiwa ngesilungu they recuse themselves, and kusemthethweni khona ukuthi umuntu ayenze njani. But then ama-appointments ayenziwa ngumkhokheli kahulumende okuthi uzirecusa njani lo muntu omfakileyo engumntwana wakho ligazi lakho uzaripota kuwe, uyabevika kuwe ekusebenzeni kwakhe, ukhothama kuwe. Kuyaletha uthandabuzo ukuthi into yonke izayenziwa ngendlela. Umntwana lo akhona ukuthi akuphilise kwezinye izikhathi uma uthe wenza amaphutha. So sesingakwenza ukuthi sibheke sibone ukuthi kumbe sizwe yena umkhokheli kahulumende omnangagwa achaze ukuthi kanti kuyini impela okukhulu okwenziwa ngabantu abakhe okwenziwe wabenza baba ngabasekeli baba ministers.
Akula banye abavele bazondile abantu nje base bathi kuwonke konke mela ngakwenza kanje kulala abathi mhlawumbe ulesizathu iphenisa umuntu lo osebenza ngendlela ukuthi uyakwazi ukuthi umuntu osengafaka la uzayenza isibanga.
Bekufanele ukuthi umongameli Mnangagwa enzeni obekungaqinisa ikhabhinethi leyi kumbe kubangele ukuthi kube lenhlelo ezimqoka ezingathuthukisa ilizwe.
Abaningi kuleli thuba esesikulo kuleli mbanga esikulo njengabantu bezimpapa abaphelele abadinga ukwakha ilizwe bakhangelela ukuthi aqale ukumanyanisa abantu ukuthiwa ngesilungu yi-unity kulokhu kuyi-party ZANU-PF loyalist abalalela umthetho we-ZANU-PF. Ngimzwile nje ekhuluma kwenye indawo esithi yena abakobulawayo abangavotelanga iZANU abasezi bebalahle. Ngithemba ukuthi uqinisile umesijojana lasho lokho kwenzwa kusengo-1980 ukuthi badividwa ngokuthi wena uvela ngaphi, ukhuluma ihlobo bani, badividwa ngokuthi wena ukuyiphi party usupporta bani. Bekudingakala ukuthi for example adinga abantu ababili abathathu abangavumelani naye, kubaka even abakwe-CCC obithi labo-Westman Ncube abanika ama-appointments abese bakhokhela njengenkokhelo. Khonokho mhlawumbe bekungayenza abantu bacanti umuntu lwesefuna ukuthi umanyane bese bekhohlwa ngokubele kube mphikisa bedinga ukuba i-opposition. Uyakhumula kulesiya isikhathi umuyi uRobert Mugabe eqala mpela ukuveza ukuthi akasagijimisi ukuthembeka kuphela kuthiwa i-loyalty, usegijimisa mpela ukulungisa ilizwe ngabantu abakuthiwa ngama-technocrats. Ngesikhathi kungeniswa uNkosana Moyo, uJonathan Moyo, omade abe-agriculture bangena, kodwa-ke ekamnumzana uMnangagwa angiyiboni i-agenda yayo ngaphandle kokubambisisa i-power mfimfimfi.
Alo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela yokukhetha umeya, umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomidi ekhansili okwenziwe ngolwesibili. Enye inkokheli yaleli bandla isiphumele egcekeni isola umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa bemethesa icala lokuba nguntando kayiphikiswa. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuyabuya abafana abavele eHarare bafike babiza ama-councillors babatshela ukuthi i-directive ye-party yikuthi umeya kumele kube ngubani, u-councillor kumele kube ngubani. Babe ngekho ayisibo njalo abavotela ama-councillors lawa koBulawayo. Abantu laba abavotelwe koBulawayo bekumele baphiwe ilungelo lokuthi bazikhethele umeya wabo no-deputy mayor wabo, kungela kuxokozela, kungela kwethusela. Ponxa thina at this stage sesizathathwa la imbhobho sithwale inhlamvu sethusele ama-councillors okumele asebenzele uBulawayo, kutsho ukuthi wonke ama-decisions asezaqunywa eHarare abe sebebuya lapha sebezotshelwa kuphela ukuthi iHarare ithe kumele lenze lokhu. Yinto ebuhlungu kakhulu ebantwini esindebeleni ebantwini bakoBulawayo besingakhangelanga ukuthi into enje ingenzakala sivela kuma elections. So yikho sifuna ukuthi inhlanganiso le ibe lama structures, ibe le constitution, ibe le leadership ukunqabela zonezi izinto esezisenzakala, ngoba kwenzakala ngoba zisemahlangeni. Umuntu decide ukuthi lamhlanje kumele ngenze lokho, uyakwenza ngani ngoba akulanto embambayo emnqabelayo ukuthi angaze akwenza. We need to go back to basics, sihambe ku Congress siyekhetha leadership, sihambe ku Congress siyekhalfaka i constitution, sihambe ku Congress siyekhetha ama provinces. Lokho akuvunyelwa, lokho kulihlazo, lokho kunika uBulawayo Bulawayo izinga elingaphansi kakhulu.
Sizwa kuthiwa njalo lendlela ukukhethwe ngayo abagcinisihlalo bama committee council layo ihambe ngendlela ayifanayo njalo abantu amanye ama councillors bazondile ngakhona ukungasela ukuthi liqiniso yini.
Indlela okukhethwe ngayo umayor lo deputy wakhe indlela okukhethwe ngayo ama committees. Abantu bahlale ngaphansi kwesihlahla badecidela uZulu kaMthwakazi ukuthi kumele kube ngubani ucounselor ochair icommittee le, kumele kube ngubani ucounselor ozachair icommittee leyana. Lokhu kusibisela emuva Chris Gande. Besingakukhangelelanga ukuthi kwenzakale ukuthi abantu bakobulawayo ngendlela abavote ngayo. Siye babonga ngakho khonokho ukuthi liyabakhethela abantu ekumele bababuse, liyabakhethela abantu ukuthi kumele kube ngubani ongena kuleyo committee bona bevote okwedlula amanye ama provinces bevotela iopposition. Besithi izanu kabayifuni, and this is how we thank them. This is how isibongo separate sibonga abantu bakobulawayo ukuthi we will impose ama chairpersons ama committees, we will impose umayor lo deputy mayor wakobulawayo bona bevotile besithi izanu kabayifuni.
Hello ke ngumnumzana Sengezochabangu isiphathamandla sebandla le-CCC. Kodwa enye inkokheli iyalandula amazwi kaChabangu isithi uhlelo lokukhetha umeya la lomsekeli wakhe lama committee lohamba kuhle. Umeli weSunningdale edalele eParliamente njalo elilunga leCCC uNkosazana Maureen Kademaunga ukhangelelwe kumiswa enkantolo lamuhla labanye bakhe ababili ababotshwe izolo besetheswa icala lokuzama ukubulala. Amapholisa athi uKademaunga lokansila kaWard 10 eHarare uClaid Mashojera kanye loDawudi Jezubu badala leli cala ngelanga lokhetho. Baphinda badiliza impahla yomnikazi okungelinye njalo icala abaletheswayo. Ukubotshwa kwabathathu laba kuza ngesikhathi amapholisa edinga njalo isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi esithi ulamacala awadala ngomnyaka ka-2019 alokhe emelele. Ilunga le-CCC umnumzana Job Sikhala laye wabotshwa nyakenye esalilunga ledale lePhalamende esetheswa icala lokutshotshozela uDlakela njalo sokwedlule umnyaka elokhu evalelwe encitshwa ithuba lokuhlawula ibail. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leCCC umnumzana Tim Moringai osole kakhulu ukubotshwa kukaMadebunga labanye bakhe.
Lokhe befuna ukuyethusela abantu after the election. Kanti bona bathi banqoba ukukhankaseni sebebophela nabantu. Thina siyabe silokhu esikhangele sibona ukuthi iSADC kanti izafaka i-report. Sabona befaka umnumzana Job Sikhala etilongweni layo. La isele close to over a year okwakathesi engelacala. So hayi, into eqakathekileyo ukuthi abantu beZimbabwe bonke sibambane sikhiphe leyo government engathiwa ihlukuluza abantu every day. Hayi, abadala bathi indwangu la izakhutha ugatsha. So maneni sibone ukuthi kuyahamba njani. Amacala lawa abaphongubuya lawo every day besithi i-opposition hiyo yenza izinto ezinje, sesibona lathi uthi akuseyikho. Ngathiwa sokule zinto ezifuna ukwenzakala eZimbabwe in making that country a personal fiefdom yabantu.
Isadaki libona ilinceda ngani kahle kahle ngoba nanku phela abanye abakhokheli bayo abafana labo Ramaphosa sebamenzela amhlophe umnangagwa bathi wanqoba kukhetho.
Into eyenzakalayo nge-SADC protocols siyakwazi ukuthi lathi it's a process. Sakubona kwenzakala ngo-2008 laphana uBabu Morgan Tsvangirai anqobe umgabe ukuthi kwaba le ngathiwa inkulumo zokubona ukuthi kuhamba njani. Sezwa umongameli we-South Africa uRamaphosa ekhuluma esithi laphana wabuye wazomu
congratulate but wayephonga uyo uzobona ngoba yena wayesithi he cannot take the stance eyokuthi angisoze ngibuye ngoba then there will be no dialogue. So uma kufuna kube le dialogue kumele abantu bebone ukuthi uhamba njani ukuthi isadikiza sinceda ngani. They have protocols in place that go towards resolving ama situations ahluphayo. Singabona ukuthi iZambia, iMozambique, iTanzania lamanye amazwe eAfrika laphana sikulwiwa impi yenkululeko in the 1970s or liberation struggle. Ubaba uNkomo enguye owezaphu lobaba uChitepo lomgabe later abezano lo ndaba ningisithole kwakuncedisana ngama countries wona lo. So bangathanga umakhelwane ukuthi ma kule msindo bayabuya labo bathi hayi ekhulumela nini sibona ukuthi kuhambe njani lingachayani. So yinto esiyithembile yona le ngoba siyakwazi ukuthi phantu ka test akula akula msebenzi akula magetsi akula into ehambayo ekhaya akula mali. There's nothing that is moving and ukulibezela okwenza izano election has made it worse because we are seeing the fruits of it. Gatesi sesibona uMnangagwa appointing his sons, his wife and everybody that related to him in a powerful government like Zimbabwe, which is a democracy.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai isiphathamandla sebandla lesi-CCC ngapha kwele Melika. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi akusilo qiniso okukhulunywe ngusomabhizimusi ocubungula izombusazwe womnumzana Ipo Mandaza ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wake wafuna ukudlulisela phambili ukhetho wasethumela iqula kumkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziqoqa ukutshengisela emngceleni we-Bate Bridge ngolwesihlanu zisola impumela yokhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, ngilele Studio 7, ngilele abasakazi kunye nabalaleli, ngithi mina, sengisange ngawasho laphana nje ngogawule, ngogawule. Namhlanje nje siyakubona na ukuthi uMnangagwa nje usebenzela sakhe isikhwama nabakho abantwana, usebenzela sakhe isiphala nabakho abantwana, hayi izizalwane zeZimbabwe. Ngoba ugawule kavula amehlo, akubone nje njengamanje, njengabe lokhu esishumayeza ngento ezisegcekeni, sizibona nje ukuthi hayi, nje kube ngani siyiziphofu. Kanti hayi siyakubona ke thina ukuthi hayi okwezanupf nje ngokwezanupf ohlala kwezanupf kungumnangagwa nabantu abakhe nomdeni wakhe. Ngiyabonga.
Kum kwathi shelele, hayi zimbi indaba madoda, zimbi indaba madoda kwelikamthaniya, zimbi. Manje ngiyakhangela ngithole ukuthi hayi ilizwe selitshintshile. Ilizwe litshintsha kanjani? Nanti ilizwe selizabizwa kuthiwa yini? Ilizwe selizabizwa ngegama lomuntu uRhodes wathi efika wathola ilizwe lilizwe liZimbabwe, wathatha yena ngokuhlakanipha watshintsha ilizwe laba iRhodesia. Now undoda lo okuthi angumnengwakwa, umnengwakwa layo seqalise enye into. Kanti ma uzathatha umntana wakho ole 1 month kumbe ole 1 month eqedile isikolo umenze iminister of tourism, kuthi omunye ebe kuminister of finance, kathi imali sisiya ngaphi? Iya ebantwini kumbe iya emzini womuntu? Then unazingeni laba abantu bakuwo kwenza konke lokho ngingazi kodwa umuntu ngani ngambona ngani uyaphumelela ngolokuze no George Bush ngoba kwaba lo George Bush Junior laye waba ngu president kodwa hayi bona baba ayikwenza ngesilungu kwabangconywana manje okwethu kwabantu abamnyama laphi lizwe liyaphambaniseka la hayi ngoba lapha sokusebenzele esikhomeni somuntu now awuboni kathi omfaka ku finance omfana ku tourism konke lapha yonke economy isifanele igwenqile ngapi komnangakwa oh asazi ukuthi lo baba lo lama advisors akanala checkileyo angazi ukuthi bama advisor kanjani akabona ukuthi bamfaka eweni ngoba phela lapha izinto zonke seziyangena nga esikhwameni sakumnangakwa thank you bye bye siyabonga
salubonani salubonani ku studio 7 ngiyajabula li audio mayingafunda yes abantu bayakhala ekakhulu ngamabhuku esikolo la imbadalo zesikolo ende kubuhlungu kakhulu phezu kwalokhu sithi siyananzelela sithole ukuthi iZANU-PF yarobha yangena ngokurithi size sithi ube kwangena i-CCC kwakungcono ngoba izithembiso zayo zazisithi abantwana bayafunda mahara ezibhedlela kuyangenwa mahara manje iZANU-PF bathule kuphela bafakana nabantwababo sazi ukuthi kuyotshintsha kutheni laphana singakhala kakhulu bese ngesikhathi siyazihlukumeza asikhulekele mthi ube kuyabangena abe-AU bancedise abantu beZimbabwe ngoba kuyahluphekwa laphana kakhulu
siyabingelela la studio 7 siyabonga mna ngombono omncane nje ngibona ngasenkinga ukuthi umeya osefakiwe ukuthi ngubani into eqakathekile ukuthi ngabe babone ukuthi balwisana lokuthi i-government ezanu ingafaki makhala lapho kwabulawayo i-council ikwazi ukuzilungisela indawo yabo isebenzisanana nomeya wabo kungangeni government izofaka abantu bezanu ngenkani kwabulawayo bekwazi ukuthi abantu bakulapho babafuna abantu bezanu abavotelanga futhi so hamba kubulawayo bafunda ukuthi babambisane bekhulume into eyodwa ukuthi kuphethe bani akuqakathekanga into eqakathekile kuthuthukise ubulawayo kulungiswa imigwaqo kulungiswa i-health sector yonke kulungiswa amanzi khona okukhona esinakho ubulawayo sikubambe qina singavumeli abantu bezanu bezobhoxa kubulawayo kuphela so umeya okhona uqondile abantu bungabazami ukumvotela bemnika amandla bemsekele kuphela
siyabonga abonjani nabalaleli bonke kuzo zonke izindawo abasakazi nje kuzo zonke ngeke liqede ukuliqamba amabizo siloko sisizwa njalo ngaba amaminista ayi-CCC aloko ebotshwa believe gawule ke believe gawule ma ekhuluma vele ukuthi alibathi angingakhithiza inyongo ebomvu ngendlela oyikhulumela khona le qembu lake lezanu hayi mina ngathi ugawule kanjani angazi kumbeni wayikhona into abayesabayo olinye bangakhuluma iqiniso funa bethina basho kodwa basebejikela umbuso angazi gawule shemokele izinuku amakhwapha abasali selihlonipha impela lingamandebela akithi kodwa hayi manendlela ngendlela eziphatha ngakhona hayi hayi shuwa asazi neyimali naleli idingayo hayi shuwa isono lesilisenzayo bazali isono sibili gawule hayi hayi seku-over ku-over bafowethu ma lithini ngomanje upresident wenu sefake abatwa bakhe family yakhe lithini ngakho ngokuright nakhona
studio 7 linjani linjani labo thina siyaphila basakazi siyaphila basakazi besicela yazi ngabe iyavumakile esindele le namba zala abantu gawule laba lalolo umdundu talo ozongikhanisela lo ohlisa ubukhanisela esobuyalwana besicela inamba zawo lapha egroupini lapho sike sinikeze zona inamba zona sike sithakaze nabo sazodwa inbox ngapha and futhi angeke sikhulume ukuthi inamba ziphiwe yini angeke sikhulume inamba ziphiwe yini lapha kuzila just nje lathi lasifakela kuzi inamba bona sike sizwe ukuthi kathi singayiphatha njani indaba le sike sibangene lathi ngapha ngoba eyi hayi kunzima la ogawule kutheni nizawuzela msebenzi ngapha kubuthi utshulotsho kiwa agcwele egoli khona yabona so into ezinjalo nje ziyasikhahlameza emoyeni ogawule lo nguye ofuna ukutshelwa mpela utshela mtshitshela kanye embonjeni kanye aba umuntu ogawule engichazi khomuntu ezithekile eziyale ngezanu-PF yakhe oyewathi zanu-PF udla khona singasidli khona so ma esidla khona yena akazama ukuthi esihlonipe phela khuluma okaya ucicayo ngazi nihamba zihlokanisiye ebotshiwe e-3bc kanti akwasho we-3bc bodwa azanu-PF aboshwa zanu-PF lidlakela ukhulu kakhulu zangebotshwa aba i-3bc sebotshwa thawulobasidlakela uvele kuphi ke ndawo hayi hayi anto azaye besihlonipha akushamisa ungaphile ngaphakame eke zama ukuzikhulumela yini siyi-3bc hayi sithwele nzima wafoyo bakhuluma ngokugatsheni lapha emzansi ethembisa la ekhanza lengayo
studio 7 studio 7 salubona ndinjani ngapho anothi nesiyaphila ngapha ngosunam lona sibonge ithuba udaba lwami lokulendoda yakobulawayo engumsekeli kasodolobha imeya wayengumsekeli kameya okhala ngokuthi uDavid Coulthard uthe yena uzohlasela lapho kwale corruption uzohlasela nama councilor ayenza icorruption awuve le ndoda ikhala iziginqa phansi ngempela iyabovula yeyi abaseduze layo ake ndiyithulise kuthi kuzohlaselwa icorruption hayi amakhansela kuzohlaselwa icorruption bese bejwayele ukuzenzela abantu lapha noma awukhansela kobulawayo beyenza icorruption kuze kube questionable ukuthi i-alternative government enjani le corruption encintisana lezayo kuhlaselwa icorruption mnumzane ngiyabonga ke
Lawu ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngembiko ye WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika amapholisa ahlome ngemibhobho alezinja lendizamtshina zohlobo lwama-helicopter elokhu edinga isigilamkhuba esafohla ijele lesigaba sePennsylvania sabaleka ngeviki edluleyo. Amapholisa athi uDanilo Calcante useke wabonakala kumabonakude bezindlu esegele indevu njalo ucatshangelwa ukuthi engaba entshontshe imota abaleka ngayo. Izolo ubonakale kwamunye umuzi lapho abikwa entshontshe umbhobho. UCalcante wayesejele ngenxa yecala lokubulala abantu ababili. Ngalokho amapholisa athi njengoba sehlomile useyingozi ephindwe kabili. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngumbuza ukuthi ubona kungani ujahalo edenya amapholisa kangaka.
Hayi baba kanje ngokubona kwami amajele avinjiwe sibili kodwa ke ngibona ngathi lo ujaha hayi laye bengisikhuluma ngaye nje khona lapha sibithi aleli lilwa licatsha leli i-terrorist sibili ngokwalo uthebula sibili ngoba I think ngangendlela nxa ukukhangela ividiyo leyana indlela aphuma ngayo iyabe ingatshengisa ukuthi kungaphuma umuntu khonapha ngoba angithi kwakuyimduli embili engekho eduze laduze kodwa ke yena ngokuhlakanipha ngoba wasayiza ukuthi yena ozabamba inyawo zigcobe ngapha izandla zigcobe ngapha nangekhwele ziya phezulu khona la ngazi ukuthi konke khona kuphela wakufundela ngapha wakufunda ukuthi kodwa ke yena waneleza ukuphuma angithi nxa esephumele lapha kule ncingo ngaphandle ngale i-barbed wire ezingama-double-double waphuma futhi wafuca khona ngale waphuma wahamba ufana nokuthi bangambamba lapha bamtraine bamse-army le bamse le Afghanistan le kumbe le e-Iraq bayemlwisa khona le uhlakaniphe kakhulu lo muntu.
Siyabona ukubana ubaleka nje egijiniswa ngama-helicopter izinja lamapholisa angane aqeqetshile ekudingeni abantu kodwa sokuyenelisa amaviki amabili
njengoba ngike ngatsho lapho ukuthi ukukhalipha kwakhe lo muntu lo kungathi kuphambili kakhulu angikwazi ukuthi kanti wazalwa wathiwani laba bantu bangabantu abakwazi ukudinga njalo bekungathi hayi viki kayisoze iyanele bengambamba njalo bahambe nxa ukhangela laphana ngithi bebehamba i-radius ethize umba ama 5 kilometers around ijele usiyale befake amakhamera ezihlahleni ukuthi lapho kungakhanya ungathi kuyindledlana bafake ikhamera lapho kungakhanya ungathi kunjanjalo wabonakala kuyo ikhamera yakhona imthatha khona le ezihlahleni elilula kodwa ke bagijima baya khona le bathi befika khona le kutsho ukuthi yena besethibilikile waya lapho bavela khona bona.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazo welemelika bekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seTexas. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade bakhethile kuleli dale abanganqobanga kukhetho. Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela esetshenziswe ukukhetha umeya, umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomidi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye ngowa Fast 7.